uJamisa utsho lokhu emhlanganweni lentatheli zindaba ngokuchasisa ngodaba olukhwezwe emthethwandaba weConcord lokuphikisa impumela yokhetho lokudinga umongameli. Abekhomishini ebona ngezokhetho eyeZimbabwe Electoral Commission bethula impumela ethi uMnumzana Emmerson Mnangagwa nguye onqobe kulolu khetho, okuyikho okuphikiswa nguJamisa emthethwandaba weConstitutional Court esithi yena unqobile. UJamisa uthi kungalesi sizathoke abomanyano weSADC njengomzali wamazwe angezansi kwezwekazi le-Afrika kumele asize luqhutshwe ngendlela lolu daba impumela yalo yamukelwe ngokuthula.
When you have parents, when you have an auntie, it's not a question of trust, it's a question of respect. We respect them.
Nxa ulabazali ulobabakazi kakusidaba lokuba uyabathemba na loba hathi, indaba yokubonisa inhlonipho, siyabahlonipha ngoba yibo abalondolozi bakulesi sigaba. Kungakho sithembele kubo, sithembele kubo ngoba beyibo abalondolozi bokuthula, ukuhlaliseka nokuhlonitshwa kwalesi sigaba. Kungakho thina sikhangelele kubo, sigijime saya kubabakazi wethu iSADC, sikhangelele ukuba bazowulungisa lumthado osukusimo esibi ngenxa yokwenza kwabanye bethu abakuzano PF abahlukumeza abanye.
Okusekelwe yisikhulumeli sikamnumzana Jamisa uDr. Nkululeko Sibanda, uJamisa uveze njalo ukuba kungathi sikhundla sikamongameli kuphela esiphikiswayo, sekulezigaba ezimbalwa lapho abafumane ukuba abe-MDC Alliance banqobe lapho kwaziswe ngabe-ZEC ukuthi abezanu PF banqobile asebekuphikisa. USibanda ugcizelela lokhu.
Ye, uPresident uthi yena akaphethe sengama-MPs angu-21 asechallenge njengepolitika awulanga ngendlela ephumeleleyo.
Enye yengcwethi ecubungula ezombusazwe uMnumzana Jenesani Ntungagwa uthi akulankinga lokho okuthiwa nguJamisa ukuba ulesiqinisekiso sokuba impumela yemthethwandaba izokuba ngenjani, kodwa okukhulu ukuba uZulu alinde olwesithathu ukuba luzobalethelani.
UJamisa ulayo, uMnangagwa layo ulayo, khonapho akusakhanya ukuthi ole-confidence yeqiniso kuyini. Kodwa-ke mina ukubona kwami uJamisa laye uzamile ukuthatha inyathela, kungaphuma kungayisiyo nto engamnceda, kungaphuma kuyinto engamsiza, kodwa inyathela leli elokuthi bahambe kumthethwandaba lakho kuyakhanya ukuthi uMnangagwa kakho kalali lula, ngoba laye ucine edinga le yamagqothake kutho ukuthi kukhona udaba olukhona, into engayitsho kwakathesi.
UNtungagwa uthi umathuko khona kuphela ngalolu daba nxa seluqathaniswa leyenziwa ngumuyi uMnumzana Morgan Tsvangirai laye owake waphikisa impumela yokhetho, yikubana idale lomthethwandaba livumile ukuba luhlaziywe udaba olukhwezwe nguJamisa.
Umahluko okhona ukuthi khona umthethwandaba uzanika indaba le isikhathi. Ukubona kwami yiwo phela umahluko ongaba khona. Into esiluphayo layo ukuthi laba abamela i-asithi ngamajaji babecetshelwa ngumhulumende kaningi izikhundla zabo abantu bakahulumende, singathi ngaba-civil servants basebenzela ilizwe beholiswa ngumhulumende. Kukalutshwana ukuthi umuntu elume isandla esimnika ukudla, esimnika isithwala. Ukubona kwami umahluko ungaba kuphela isikhathi esokuthi hhayi njengenyathelela abakhona, hhayi sikhona ukulalela, kodwa-ke ukuthi impumela ibe yiyo ezanceda uJamisa, hhayi khonapho asimeleleni sibona.
Abe-MDC Alliance bathi ngaphandle kokukhweza udaba lwabo emthethwandaba ukuphikisa impumela yokhetho lukamongameli, zikhona ezinye indlela ezizosetshenziswa ukwenza iqiniso livezwe lanxa bengasatsho ngokuba manyathelo bani azolandelwa ukukwenza lokho. Bakhuthaza uZulu ukuba athandazele olwesithathu ukuba kube yimpumela ezasebenzela uZulu ezokwethulwa ngomahluli bedale le-Constitutional Court, njalo athandazele ukuthula elizweni. Ngimele isitudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.